Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mtoka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 31 kuNkwenkwezi 2018 nguNtunga Milinkomo. Endaveni zethu lamhlanje.
Kwende, kutsho ukuthi inandla wethu, i-focus yakhe vele is to bring back the outside world. So if umuntu kuyukuthi yena ukhangele ukuthi ukufuna kuphela eziye emlonyeni nezomsebenzi, kule possibility ukuthi izame ingayilethi imisebenzi ezimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kusobala ukubana ibandla lakhe lezanu PF yilo elizanqoba kukhetho oluzayo.
Yiphi party ezawina, muphi president ozawina? My appeal is ukuthi konke lokho esikwenzayo asikwenzeni ngokuhloniphana. Ngilethemba lokuthi sisiya kuma election sonke sizahloniphana ukuze sikhethe labo esifisa ukuthi basimelele ngendlela egotho elokuhlonipha phakathi.
Abokholo lwesiKristu eHarare laseGwanda bakhulekela ukhetho olukhululekileyo njalo olulokuthula. Iningi selimelele ukwaziswa ilanga okuzachithwa ngalo idale lephalamende kulandela ukwaziswa ilanga lokhetho ngumongameli izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe lezanu PF yilo elizanqoba kukhetho oluzayo ngoba libambene njalo selisungule inhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi lanamuhla emhlanganweni awenze labasakhulayo baleli bandla oweyouth convention eMkhoba eGweru, lapho abathembise khona ukuthi bengavotela iZANU PF bazathola imisebenzi, amaplazi kanye lezinye inhlelo zokubathuthukisa. Uphinde wathi uzathuthukisa inhlelo zabasemsebenzini wokuzithokozisa bona abakade bemelwe ngumculi wakobulawayo olodumo uSandra Ndebele. Umnangagwa ugcizelele ukuthi ibandla lakhe kalifuni udlakela, ngakho kumele ukhetho luqhutshwe ngokuthula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
I-NPF ayisoze yenelise ukwenza izinto ezizayiguqula umqondo wabantu. Uma ukhangelisisa kuhle, i-NPF le entsha isithethwe futhi yaba lobuhlobo obukhulu le-Britain, for example. So kungayenzeka ngoba ungakhangela owenza umnangwa mayethanda esanda ukungena waphuma waya emazweni wathengisa ilizwe leZimbabwe kakutsha ukuthi sesifuna ukuqala kakutsha. Kende kutsho ukuthi inandla wethu, i-focus yakhe vele is to bring back the outside world. So if umuntu kuyukuthi yena ukhangele ukuthi ukufuna kuphela eziye emlonyeni nezomsebenzi, kule possibility ukuthi izame ingayilethi imisebenzi eZimbabwe. Kodwa lo odinga inkululeko akuso good news kuye lokho. Ngokusezitshela ukuthi sesibuyela back manje lwana umsila owathi wajayiva kuqaqa umsila ngibambile owawenziwe upresident Mugabe wasephunyuka letha wahle kwaliwa kwaba igundwane lokhuzeni lomangoyo. So kungani sokubuyelwa futhi ke umsila wakhe uma sikhuluma isintu kungaso kuphuka okamnangakho ukhanye ubiselile wathi ngibambani ngijayive futhi katsha ngijayive ngijabulisa ngiphula leyo ngoma ethi jayiva qaqa umsila ngubambile. Noma ubanje umsila mpela ekudleni kungaba khona ukudla, kodwa njengoba ngisithile futhi, lo ofuna inkululeko ye-Afrika, ofuna inkululeko yeZimbabwe uyathale lokhu eomile, uyathale lokhu ofuna something bigger than imisebenzi le eshiwo ngumnangagwa.
Ubona abatsha laba iningi labo bevotela bani phakathi kwa Mongameli Mnangagwa lomnumzana Chamisa. Sinanzelelwa ukuthi abanye mhlawumbe babesemhlanganweni kodwa bengasiwo mezanu PF.
Eqinisweni okwezane zibabe manje ukuthi akukho PF ukuthi ungakhona abasha bazovotela lapha abadala bazavotela. Ungakhangela kahle kukhona ungakhangela amarandi kaChamisa. Yebo bagijima ngokuthi babona i-youth, i-generational consensus yabo le, i-youth yabo and so on. Kodwa eqinisweni bakhona abasha abazovotela izani, bakhona abadala abazavotela iChamisa. Bakhona abantu akuna clarity ukuthi ungakubeka ukuthi ngibani izenza so. Kodwa the general view is that indeed abaningi abasha bazojabulela ukubona umuntu oyisayizi yabo ebuse esuka ngupresident. Bese kushuthi labo abadala bathi bona yibuntwana.
Umnumzana Bernard Begilizwe Ndlovu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo sithandekile mhlanga weStudio 7 eJohannesburg kwele South Africa. Abokholo lesiKristu babuthene egcekeni leAfrica Unity Square eHarare namuhla bekhulekela ukhetho olulokuthula njalo olukhululekileyo. Izolo khona abesiKristu babuthene bemanyana lamapolisa edolobheni leGwanda bekhulekela okufanayo kanye lokuqedwa kobugebengu kuleli dolobho. Kubiga intatheli zindaba yethu uAlbert Ncube.
Abamabandla ekholo lwesiKristu abeGwanda Pastors Fraternity kanye lamapholisa babambene emkhankasweni wokukhulekela ukuthula edolobheni leli kulandela ukuqonga kwenani lamacala okubulala lawo okutshontsha izigebengu sihlomile. Ekhuluma embuthanweni oqhutshelwe emavinkilini awephakama izolo, osaphethe isihlalo somkhulu wamapholisa ezansi yamaNdebeleni u-Assistant Commissioner Clayman Mguquka, udinani lamacala asedalwe lonyaka liqonge ngesilinganiso sokulithuma ekhulwini 10% lapho kuqathaniswa lanyakenye kusukela ngozibandlela kusiya kumbimbitho. Amacala avamile abalisa okubulala awukutshontsha impahla lezifuyo kanye lawo kudlongulwa kwamantombazana labomama. Unkosazana Amanda Ndebele, umqondisi wenhlelo ze-One Stop Center esibhedlela esikhulu seGwanda, uthi labo abadlongulwayo kumele babikele amapholisa ngesiphangephange ukuze basizakale.
Noba uphathi wobusungoni hambe reporter emapholiseni aseduzane bazakusiza bekukhonekthe with the One Stop Center. Lapho ukwenzela ukuthi khona lo uma kudlwengula nga ukuthi abephila legcikwane iHIV and AIDS, wena odlwenguliweyo uzancediswa eOne Stop Center ukuze wena ungawubambi lo mkhuhlane. Njalo nga ukuthi ubusufike ebangeni elokuthi uzithwale, asithi umuntu ongumama orejiwe, ungaphanyisa uya report kungakadluli 72 hours ulakho ukuncediswa ukuthi ungazithwali.
Umguquka othi kuqonga kwenani lamacala la sekufuna uzulu abambisane lamapholisa ukuze buphele ubugebengu. Ukhuthaze uzulu ezansi emaNdebeleni ukuthi enqabele udlakela lwezombangazwe ngesikhathi sokhetho. Amazwi akhagcizelelwe ngumeya weGwanda umnumzana Knowledge Ndlovu okhuthaze izakhamizi ukuthi zingaxathaniswa ngezombusazwe.
I know ukuthi kulama discussions ayenzakalayo. Yiphi iphathi ezawina, kuphi upresident ozawina. My appeal is ukuthi konke lokho esikwenzayo asikwenzeni ngokuhloniphana. Nginethemba lokuthi sisiya kuma-election sonke sizahloniphana ukuze sikhethe labo esifisa ukuthi basimelele ngendlela eqotho elokuhlonipha phakathi.
Umbuthano walomkhankaso ongenwe ngabantu abaningi uqhutshwe phansi kwendikimba ethi say no to crime. Ngimele iStudio 7 eMajawundene eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Abenhlanganiso ye Chartered Institute of Project Managers of Zimbabwe baqhube umhlangano namuhla okuhlaziya ezokusebenzelana phakathi kwamabhizimusi azimeleyo lengatsha zikahulumende kudaba lokuvuselela ilizwe. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lo mhlangano wemfundiso lokwabelana ulwazi uqhuphuke ngabeZimbabwe eCalgary University ungene njalo zincitshe zivele emazweni ajeneyo zinikeza ulwazi lazo emsebenzini wokuqondiswa kwamabhizimusi aqhuba imisebenzi enje. Unkosikazi Hophoko kweZimbabwe eCalgary University uthi umhlangano lo uhlanganisa ingcitshi izifundi labamabhizimusi azimeleyo lengatsha zikahulumende ukuze behluze ngentuthuko yelizwe.
Uyenelisa ke ukuthi amalunga amankampani awelizwe kanye labafundi kanye lohulumende babonisane ngendlela zokuthi ilizwe lithuthuke. Njengoba libona ke umkhokheli welizwe uyabhoda lamazwe ezama ukuthi abambane lamanye amazwekazi ekuthuthukiseni ilizwe. Ngakho ke lokho kubuye ngesikhathi ke esilungileyo.
Umkhosikazi Sekai Ngocheni uthi umsebenzi wokuthuthukisa ilizwe mkhulu njalo udinga ukusebenzelana okuqinileyo ukuze ufezwe kakuhle.
Akula elinye ilizwe in Africa elokuthi lingakwanisa ukuthi lithole imali ukuthi kube lelo kuze le development in terms of infrastructure development. So umhlangano lo ulethe i-public sector le-private ukuthi bezoshare ama-ideas ukuthi bengancedisana njani ukuthi sibambane iloko ilizwe lethu eZimbabwe lithuthuke.
Ngokunjalo umhlangano lo uhlanganisile lengcitshi ezehlukileyo zinikeza imbono yazo. Unkosazana Shingirirai Mavenyengwa wenhlanganiso eChartered Institute of Project Managers Zimbabwe uthi yibo abasebenzelana lamabhizimusi aphatheka kumisebenzi enje.
We help project managers implement the projects in Zimbabwe.
Sibathisa abaqhuba imisebenzi emkhuleyo yamaproject ukuthi ahanjiswa kanjani. Siphathise njalo ngokuhlola imisebenzi yakhona ukwenzela ukuthi iphumelele leyo msebenzi.
LeZimbabwe kusukela umongameli Emmerson Mnangagwa wangenayo embusweni lenelise ukulobelana phansi izivumelwano ezibiza amabhiliyoni amadola zokwakha lokuvuselela umnotho kwelizwe. Lo mhlangano uphela namhlanje njalo ungenwe zingcitshili ezivela ngaphandle kwelizwe ikakhulu emazweni angezansi ye-Afrika. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Yebo 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 mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kulandela ukwaziswa kwelanga lokhetho ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo, iningi selikhangelele isaziso sokuthi idale lephalamende liza kumanini ukusebenza. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izolo iZEC ngemva kokubonisana nomongameli Mnangagwa benze isimemezelo selanga lokhetho belandela isisekelo sombuso weZimbabwe ngemva kokubonisana ngesibanga esesifezwe ngamalungiselelo okhetho. Obona ngezokhetho kobulawayo eZEC, unkosikazi Sithembiso Khuphe uchaze ukuba ngomthetho umongameli nguye oyenza isimemezelo sokhetho.
President nguye ngomthetho omela proclaim i-election. Kuthiwa emthethweni u-president uya consultana le-ZEC. abese proclaima ukuthi election iyaba khona nini.
UNkosikazi Khuphe uthi isisekelo sombuso yiso esipha umongameli amandla okwenza isimemezelo sokhetho. Umongameli uphanula ngokusemthethweni oka section 144 owesisekelo sombuso welizwe ukuphuma lamalanga okhetho lokuhlala wenomination court.
Okutsho umthetho ukuthi yena umele akhulumisane lezeki abese sichoke amalanga election. Okwenza ukuthatha ukuthi ama elections anini kusemthethweni ukuphiwa ngumthetho.
UNkosikazi Khuphe uchaze ukuba ngemva kwesimemezelo samalanga okhetho sekuzadalwa idale le-nomination court eliyilo eliza kwamukela okusemthethweni wonke umuntu okhangelele ukungena ekhethweni.
Kungenziwa i-proclamation sokulandela i-nomination court. I-nomination court kulapho ama-candidates aletha khona amabizo abo besitsho ukuthi sebefuna bazimisele ukukontesta.
Ukomishina weZEC uNkosikazi Faith Sebata yena uthe ukhetho lwalonyaka lunzimanyana uma bekhangela inani lamabandla athi azangena kukhetho. Ethi impumela yokhetho kumele ibe isimenyezelwe yaphelela ngemva kwamalanga amahlanu ngemva kokhetho.
Nanzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile, kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luza kube ngathi lunzima mbijana, ngoba asinanzeleli njengezekho ukuthi kuyini okwenza abantu kube labazancintisa abaningi kangaka. Bathi siza kubona kuvuleka sesiya kuma-nomination court.
I-proclamation yesibili yalonyaka ku-SI 83 ka-2018, uMongameli Mnangagwa uhlele ilanga le-nomination ku-14 Nhlangula okokhetho lukamongameli, amalunga edale le-parlamente le-kansili. NgoNcwabakazi 30 lilanga lokhetho njalo uma kulandelwa isisekelo sombuso kusahluko 38 chapter 2 ye-Electoral Act leli langa liba likhefu. Mhlaka 8 Mpandula uma kungena onqobe ngokungamachumi amahlanu lokukodwa ekhulwini kukhetho lukamongameli luyaphindwa ngalelo langa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.
Live talk okuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama lamhlanje isikhangela ngelanga lokhetho eselibekwe kumhla ka 30 Intulikazi ngumongameli Mnangagwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe uMike Pompeo uhlangane lomcebisi omkhulu omkhokheli wele North Korea uKim Jong-un edolobheni le-New York lamhlanje belungiselela umhlangano phakathi kwabakhokheli bamazwe omabili uKim lomongameli Donald Trump. Unobhala obona ngezokuthengiselana kuhulumende weMelika uWilbur Ross wazise ngemithetho esifakelwe yamankampani athengisela iMelika insimbi ezilungiswa emazweni ase-Europe, iCanada leMexico. Amabandla ezombusazwe asephakathi kokulungiselela ukuyabhalisa amabizo abantu abazancintisa bewamele emthethwandaba we-nomination court mhlaka 14 ngenyanga ezayo kulandela ukwaziswa kwelanga lokhetho ngumongameli Mnangagwa izolo. Nanku okufunwa ngumthethwandaba we-nomination court. Ukuze umuntu avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe, kumele abe leminyaka yokuzalwa engamachumi amane kumbe ephezulu, njalo kumele abhadale amadola ayinkulungwane eyodwa i-$1,000. Kumele akhethwe njalo ngamalunga ebandla lakhe aphezu kwalichumi esabelweni sinye ngasinye ukuze avunyelwe ukuncintisa i-nomination court. Abancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende kumele umuntu abe leminyaka engamachumi amabili lanye i-21 kumbe aphezulu. Kumele abhadale njalo amadola angamachumi amahlanu i-$50. Ukuba ngukhansila iminyaka iyafana leyamalunga ephalamende. Umahluko yikuthi nje akulamali ebhadalwayo. Sixhume isiphathamandla se-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Umnumzana Khaliphani Phugeni lomnumzana sengezo chabangu owebandla le-PDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga. Sibuze ababili laba ukuthi amabandla abo asefike kuliphi izinga ngamalungiselelo okhetho. Uchabangu usungula lingxoxo.
Sesiqedile kuyona leziki zakhipha wonke ama-candidates countrywide, wonke abazamela iparlamente, omama labobaba lamajaha lamantombazana abazimiseleyo. Ngiphuma kumeeting lapha ade sikhangela khona ukubana ilizwe leZimbabwe liphoselile 10,000 ama-polling stations. Kutsho ukuthi-ke sizafuna ama-polling agents, election polling agents. Sibe sihlela khonokho ukuthi kumele sikhangele siqaliseke kathesi ukuthi sitraine abantu abangaba yi-50,000 ngoba sizafuna 5 polling stations. So sizafuna about 30,000 ilizwe lonke leli. Konke lokhu kumele sikwenze sisiyafika i-nomination court, njalo sikhangele futhi ukuthi kuviki elilandelayo loneli sizabe sesikhangela-ke sithatha ama-CVs wonke ama-councillors lama-papers wonke ama-papers abaqondile ama-birth certificate labalawo konke ama-papers akho konke kukhona ukwenzela ukuthi i-nomination court ekhona mhlaka 14 wonke umuntu angaze ehluleka omela i-PRC ukuthi angene kulolu khetho oluqakathekileyo.
Mnumzana Phugeni, iselilawo amabizo abantu abazancintisa belimele elizawabhalisa e-nomination court mhlaka 14?
Hayi, sesiphushile ngempela. Ukhuluma nawe kwamanye ama-province sesiqedile leyo process, kwamanye sikubo 80% nje. Cabanga leli impela viki elizayo siyayiqeda nje yonke lento siyaqeda ngayo. Engakusho ebantwini bakithi ukuthi abazilungiselele, inkululeko yabo isifikile. Bengesabi lutho, sizilungiselele ngempela ukuthi sibamele. Ngikubonile ubunzima esihlangane nabo, sibizwa ngamagama okubana singama-dissidents befuna ukusitshisela endlini. Ebhekile uMnangagwa engenzi lutho kodwa eqhube ethi ukhetho luthule akuzukuba lodlame, ngoba yena engqondweni yakhe udlame kuphela ludlame uma lusenzeka kwabanye abantu, kodwa uma lusenzeka ebantwini ababiza ama-dissident akulona udlame. Njalo into esiyibonayo ukuthi yena nalo umfana lo omncane lo wamanga lo basebenzisana bonke ukuthi abantu bakithi babatshela amanga benze zifasithanda bayasinakekela, kanti bafuna ukuthi bawine nje ukhetho. Uma beqeda lapho sebehambile beqhubeka ngendawo ukuthi basibona ukuthi thina siyinto nje yokubavotela bese beyahamba bengasinakekeli. So abantu bakithi ngifuna ukubakhumbuza ukuthi inkonyane enhle ngekhothwa ngunina, bangakhohlwa imisebenzi emihle eyayenziwa ngumama uDr. Khuphe engu-Deputy Prime Minister, ethatha umholo wakhe ebhadala ukuthi omama bengabhadali ezibhedlela, evuselela impilo lani yayisivaliwe nje sokulugebhezi lokugcina abantu ukuthi base.
Cabanga ku-PDP la kumanyano wenu liyasuthiseka yini ngenguquko ebikhalelwa ngamabandla amaningi kwezokhetho?
Asisuthi ngokuchiseki kumele sikukhangele ngalindlela ngelihlo njalo elibanzi ukuthi abantu bethu even lanxa kuregistration kuthiwa abahambe bayeregister ukuvota bebelokhu beyi-intimidatwa behlukumezwa besikhangela sibona abanye amasotha ikakhulu kumbe lalaba ababesebenzela ibandla elibusayo belibuza abantu ukuthi this is i-voting slip yakho lokhuyana bekusenza abantu bahambe bedile besiyaregister njalo bekusenza abanye bangaze bahamba ukuthi bayeregister kubuye futhi ukuthi bona ababarejistileyo kubethuse ukuthi nxa sizathathelwa ama-slip ethu leyi i-system ezasetshenziswa ka-TSD VR asiyijayelanga e-Afrika kasiyazi e-Afrika iyaqala eZimbabwe kutsho ukuthi angisoke ngikwanise ukuvota ngikhululekile so yizo izinto kade sihlangana ke lazo lezo kundlela ka-TSD asikabi leqiniso lokuthi yona i-voters roll izaphuma ime kanjani asikabi leqiniso lokuthi kuzaba lama companies yini azakwanisa ukuthi athi audit i-voters roll ekhona so sihamba sikhula kuyona leyo election kodwa i-victory is certain ngomama umjuri la ngama candidates esizawafaka
Lina liyasuthiseka ngenguquko ebekhona kwezokhetho phukeni
singeke uze usuthiseke ngempela eZimbabwe ngoba siphila ngabotsotsi ngabantu bamanga kodwa into engifuna ukuyitsho ebantwini bakithi ukuthi kulalokho ngesilunga abakubiza bethi there is no injustice that lasts forever so lobu buhlungu esihamba kubo kuzophela abukwazi ukuhlala bukhona even abantwana bakaIsrael labo bagcina bephumile ebugcilini baseGibhithe sizaphuma okwamanje engifuna ukugcizelela kakhulu ebantwini bakithi ukuthi abaphume ngobuningi babo bayevota ngoba noma kuthiwa ivoti liyatshontshwa awukwazi ukuthi ulitshontshe ma abantu abaningi bevotile bavota against wena bavotele omunye umuntu akusoze kuphumelele ukugqila kwabo so abantu abaphume ngobuningi babo kukho konke igovernment ekuzamayo ukuthi robha abantu bangaparticipate abaphume ngobuningi babo
umnumzana Khalipani Phukeni ngowecele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa ecingweni lomnumzana Sengezochabangu owecele le-PDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga Kwezemidlalo umqeqeshi we-Highlanders uMatinda Ndlovu uthi iqembu lakhe kalizihluphi ngokuncintisana leqembu eliphezu kwengalane yemiklomelo ngoba kalijonganga kuphakamisa inkezo lonyaka nangu uJoseph Njanji
Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo namhla emini uNdlovu uthi yena uyamangalisa ukuba kukhona abantu asebekhuluma ngathi umlando wakhe lonyaka ngokuphakamisa isicoco ikanti wona ngokulandela izinqumo ezathathwa imuli iqembu le-Highlanders eyokuba leli qembu lidlalise abafana abancane abakhulile kulo ukuze kuvuselelwe isiko leqembu uNdlovu utsho lokhu ngoba kukhona asebesola ukudlala kweqembu lakhe asebefuna lihle lincintise ukuphakamisa isicoco lonyaka kodwa yena uthi ulandela lokhu okwavunyelwana ngamalunga eqembu njalo ukuza kwabalandeli ngobuningi enkundleni kutshengisa ukuba basendleleni eqondileyo labafana bakhe
if those people saw it then come then you know that I'm in touch as company but uma beloku belikhona isibhora it shows we are doing something good It's not my decision. It's a decision that was taken by FMLA Highlanders. And we are just trying to put that into practice now. And as we go, we also consult stakeholders.
Iqembu le-Highlanders lisendaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lilemiklomelo ngamashumi amabili lesithupha njalo lithiwa ngemiklomelo elithumi lambili liqembu elihlezi phezu kwengalane lengezi Platinum Stars ngempela viki ezayo iqembu lebhoso lizavakatshela esigodlweni iHarare ukuyadlala neqembu leHarare City ngomgqibelo imidlalo yeviki lethumi lanhlanu kodwa izabe iqale ngolwesihlanu lapho iqembu leBlack Rhinos lizemukela khona ele-Chicken Inn kuthi eminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leBulawayo City lizadlala leLeyata iqembu leRentals lizadlala leNikrut kuthi iqembu leFC Platinum lizancikelana leleShapane Mine ngesonto iqembu leCapes United lizemukela eleMutare City iqembu leChapungu lizadlala leZPC Kariba iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leNkezi Platinum kuthi iqembu leTriangle United lizadibana leleDynamos ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji
Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngomathuka izinduna untungamili inkomo lilali
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.